sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 15 kumpalakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili. Uhulumende usengeze isiqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. IBhilithane yesula imigoqo elukhuni ebifakele iZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ibandla le-MDC Alliance lithi impi ekubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe unkosazana Dokozani Kupe ngeyomdeni engangenwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze imigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa wazise njalo ukuthi uhulumende usemise yonke imihlangano yengatsha zakhe edinga ukuthi abantu bebendawonye mathupha. Uthi imihlangano ebalulekileyo izaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana ngabomabonakude. Uphinde waxwayisa uZulu jikelele ukuthi eqhubeke eqaphele lomkhuhlane njalo ezivikela ngoba usumemetheka ngamandla kulezi nsuku. Uhulumende weBhilithane sesuse imigoqo elukhuni ayifakela eZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Kusukela namuhla, abantu abavela eZimbabwe lakwamanye amazwe agoqela iSouth Africa, Zambia, Angola leLesotho abaseyikubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers okwensuku ezilitshumi nxa bengena kweleBhilithane. Kodwa kumele babe belobufakazi bokuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Abanengi bamukele ukwesulwa komlayo lo ngenjabulo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Eqinisweni into esijabulelayo siyakwemukela sibili ngezandla ezimhlophe, kodwa izandla zakhona ezimhlophe ezithwele umense. Ngoba liza kunanzelela njalo likukhumbula ukuthi abantu laba ngikhuluma ngamazonala bawentshonalanga balolufa lokuthi baletha imikhuhlane yabo e-Afrika bese besithi bona imikhuhlane yabo esesiyibambile nenxa sebeyilethe e-Afrika bese besithi imikhuhlane ye-Afrika. I-Omicron leyi ukhumbula ukuthi ize e-Afrika ibuya lama-Europeans, yibo abayilethe e-Afrika. Imithe sibanjiwe ngudube eBotswana yavela lase South Africa ukuthi isichaphile. Sebesiya kuthi South African variant, hayi akulunganga lokho. Into kumele ukuthi ohulumende bekuqaphele khonokho, ngoba ikuganga lokho owenziwa ngamazwe entshonalanga ukuthi basilethele imikhuhlane ekhaya. Sebekulethe e-Afrika sebezokuthi yimikhuhlane okuthiwa yi-South African variant called Omicron. Akulunganga lokho. Ngamafitshane ke Mvukankomo, siyakwemukela lokho okwenziweyo ukuthi amazona la alitshumi lanye akhitshwe kulisti yamazwe okumele ukuthi nxa abantu bakhona befika lapha, abantu bavela khona behlale ehoteleni kahulumende for 10 days.
Ve ngaba bekhona yini abeZimbabwe khona ngapho abasebemise ingwendo zabo zokuya eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi asebecabanga ukuhamba njengoba so kule nguquko le
Ninjenjena bekumele ukuthi ngolwesihlanu umuntu ngawe uyagada ngisiye ekhaya kodwa ke kuthe kuphuma into bese siyesule nxa lamhlanje beza sitshela ukuthi sebekhipha imigoqo yade beyifakile abantu sebevele besula amalungiselelo abo ukuthi beye ekhaya sokusiba nzima mfoka nkomo ukuthi ngidinga itikiti lamhlanje ngiyagada ngolwesihlanu ngoba liyabe selidula okuphindwe kabili kathathu njalo ukhumbula ukuthi abanye abantu amatikiti ngabantu abathenga amatikiti kudala nxa lamhlanje sokungumuntu siyakuthi hayi usetshintsha ingqondo sokumele ahambe ekhaya ungahamba nxa uzimisele ukuthi uzabhadala imali ephindwe kabili okathathu kodwa-ke into enye ehluphayo nkomo yile angithi uyabona ukuthi uhulumende lo ngumajike eduze uyenelisa ukuthi ugade lamhla uye kwehla komnanga kwakusasa uthi ufika khona ngale ule nsuku ezimbili ezintathu ezinezinhlanu uzwe sokuthi hhayi imgoqulyani sibuyele bona usekhaya sokumele ukuthi nxa uphenduka lapha uphenduke ube le mali engange-£2,300 oza kuya hayi spende ehoteleni kahulumende yonale ungakavunyeli ukuthi ungene i-10 days zonezo ozazispenda uhleli kuleyo hotel ungumuntu okumele ukuthi ube semsebenzini uza kubika ukuthini uza kubamba ukuthini so sesizalindela ukuthi sibone ukuthi nxa sisiyaqeda iwinter kuyabe kumi ngaluphi uhlobo njalo sikhangele ukuthi yona ngokwayo vele i-COVID umhlaba wonke jikelele imi ngayiphi indlela ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe iyabe sidla ubhedu kwenzeke njalo ukuthi hhayi iyabe sidedile
Umnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Eyomdeni kayingenwa. La ngamazwi avela kubandla leMDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liwaqondise kubandla leMDC lona eselibhekane lokudlephana okukhulu phakathi kwabakhokheli balo ukulwisana lokhu kudale ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe acele idale le-High Court ukuthi livimbe imizamo yokumxotsha ephalamende kanye lakubandla khona athi kuqoqwa ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora. Umakhuphe uthi uMonzora uzama ukumxotsha emethesa icala lokusekela iZANU-PF kanti labanye abaseceleni lakhe betheswa icala lokusekela uChamisa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi le ngeyomdeni engangenwayo. Uthi uMonzora loMakhuphe kumele baqedelane bethule bengafaki ibandla lakhe phakathi.
Siyamangala namhlanje iMDCT ethungamelwa ngubaba uMonzora. Sebesilwa loKhuphe labangani bakhe. Befuna ukubaxotsha ephalamende into lephathi yabo besithi hhayi uKhuphe sokukhanda ngani sezwalana le-MDC Alliance. UKhuphe sezwela abantu be-MDC Alliance. Hathi mashabe zulu sithi mayuyu impi yomdeni ayingenwa sithina sasivele sisazi ukuthi imfumba yabe iyaphela njani basithathele iofisi i-headquarters yethu Morgan Richard House basithathele imali yethu basithathele ama-MPs ethu lama-councillors ngathi sebasithathela konke ngitsho le bizo bayalifuna yikho-ke thina sithi hatshi bantu bangathatha konke kodwa abasoze bathathe iinhliziyo zabantu lobuntu babantu yikho-ke siyabacela sithi mayuyu mahlabe zulu lingasichaphazeli igazi lenu hlalani phansi libone ukuthi lingenza njani hatshi ukusifaka emadakeneni thina sisebenzela abantu abampofu abahluphekayo abavulnerable abangalakudla abangalabazali abahlutshwa yizanuphefu nsuku zonke ababulawa yiziganandla zalezi ezizaziyo yikho-ke lingasifaki emanyaleni qedelana nini thina sikhangele sithi sizabona lapho kuzawela khona induku loxawuxawu ngoba abadala bathi impi yomdeni ayingena singena ngaphi la lahamba kuCongress elenza konke lisebenza lezano lisebenza lamasosha namhla selisithi sesitheni
umakhuphe labanye bakhe bengazakini besithi isebefuna ukuba yingxenye ye-MDC Alliance sebefuna ukuba ngamalunga liza bamukela yini
athi phela yikho sisithi thina impi yomdeni kayingenwa sizakhuluma sokufanele ngezikhathi zwenezo inhlo ayibanjwa ngekhanda njalo asifisi ukutshengisa uzulu kandaba ungani singamahlongandlebe sikhamba sidiliza abantu abazekhela umuzo wabo thina sima ngokuthi impi yomdeni kayingenwa lo umbuzo ubuzayo siza kuphendula ngesikhathi sokufanele hatsho kwamanje okwamanje sithi impi yomdeni kayingena
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance Kuzaqhutshwa imidlalo yenguqu elokitshini lemganwini lelenketha kobulawayo ngesonto ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bathiyane lokusebenzisa izidakamiswa. Imidlalo le iqoqwe ngomhlali umnumzana Obed Manduna njalo inkezo le ibizwa ngokuthi iManduna Nketa Cup. Imidlalo le iza ngesikhathi uhulumende sithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokubhahile eZimbabwe lokuthi kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka kulabantu abedlula amakhulu amathathu 359 abalaliswe ezibhedlela ngemva kokusebenzisa okudakayo. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 575 abangu 192 babo kungabathengisa izidakamiswa kuthi abangu 383 ngabazisebenzisayo. Uthi njalo ekubopheni abantu laba amapolisa athole izidakamizwa ezingena ku 28 million Zimbabwe dollars. Sixoxele Manduna ngemidlalo yangesonto le ayiqoqayo.
Ikhona i-tournament emhla ka 19 December enketa 9. Sizama ukuthi sikhuthaza abantwana ukuthi bechiyane lento ezidakayo. Enketa esigabeni senketa so ikho sibili khona i-tournament iManduna tournament enketa mganwini.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo laba ungathi ludubo olubhahe kakhulu yini khona ngapho enketa lasemganwini?
Engunanzelele lapha esigabeni sethu senketa mganwini ukuthi labancane sebethatha into ezidakayo lezi kwesi sikhathini esiningi i-peer pressure babeyengana besidayo sizameni lokho be-experimenta so sizama ukubakhuthaza ingozi ekhona ku-drug abuse lalokho okuthengiswayo okudakayo so sibone kufanele sibone kuqakathekile ukuthi siyenze i-tournament leyo sikhuthazane ukuthi hhayi lokhu akulunganga labo bemelela iminyaka yabo ikwane ku-18 years sebengazinathela okudakayo oba nginanzela ukuthi abaningi abathatha lokho okudakayo abancane babesesikolo babengakabile lama-decisions abazenzela bona babesahlala labazali so ikwesikuzamayo ukuthi sibakhuthaze ukuthi hayi beke bechiyane la.
Umnumzana Obed Manduna uqoqa imidlalo yenguqu ngenjongo yokukhuthaza abatsha enketha lasemganwini kobulawayo ukuthi bathiyane lezidakamiswa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uza kupha ubufakazi emthethwandaba namuhla kudaba lokuthethwa kwecala eletheswa owayengunkosikazi wakhe uMary Mbayiwa elokuqoqa umtshato loChiwenga engakwazi. Ikroniko ithi kulezulu elinengi eliza kuna ngolaka olwesabisayo okwensuku eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe lize liyephela ngovulo. iNewsday ithi ibhanga leCBZ lona elilawulwa ngumnumzana kudakwashe Tagwireyi yilo eliza kwamukela imali yemelika ezabhadalwa ngabantu abafuna incwadi zokuhambisa ezintsha ama-passports. Isayithi yona ithi ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa i-COVID-19 suku ngosuku kobulawayo kungaba kuphehlwa ngumkhakha walo mkhuhlane omutsha owe-Omicron. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani kustudio 7, salubonani. Okhulumayo ngoJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Ize iziwe la ngabogawule labochuma abasupporti ZANPF. Siyacela phela beke beyenze iZimbabwe ifanele amanye amazwe. Bona basuka bethathi lockdown kungathiba lozwelo ebantwini kathi balambisa abantu. Bebelokhe bethingathi balozwelo iCorona enkulu eZimbabwe ZANPF. MyZANPF ingaphuma o ike ifunde ikopi kwamanye amazwe ukuthi benza njani even besenzo kwama lockdown ukuthi benza njani. Bona benza ngathi balozwelo kakhulu kathi yizinyoka ezinkulu. Sithabake benyekedise belunge labo befanele abanye abantu.
Wena kankomo zinyanele silo side lesikhathi singahlangene yimina izinyane lesilo eliphumanga lena kwelesholosho umcetjwa phela umcetjwa wamampela enthanda ukuboshwa lapha wena Nkunzi Manxeba zinyane lesilo wena kankomo ebhonga isemelika izwakale kwele kamthwakazi ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bakithi bengazihluphi ngokholwa ukholwa lo ukholwa gawulelo ngesilungu abamdinga believe imbuzi yomnyanga ekhala ilandela amakhanka ikhala ilandela amakhanka nje ayazi ukubana azoyidla ngoba inguvuma zonke abamdinga esilungu yes yes akazi funa isikole funa ukufundiswa lundoda ngoba lamakhanka walandelayo ngawazi azomudla. Bese ngithi kunendaba engiyizwile ikhulunywa emayelana ngezindlovu zasesholosho ezidayisiweyo yangacaci le mali. Akumangazi, bheka lokholwa lo uyamthola sephikisana nakho khona lokho. Eminyakeni edlule nisakhumbula aluba kwabulawa izindlovu kwadingwa amadoda athila ayephiwa nje kungama-peanuts besiyatshefa izindlovu bese sokuthathwa izimpondo. Yaphelelaphi leya ndaba? Bese ngibuya endabeni eke yathintwa ngundoda athile athi yena iSouth Africa kungani ilwa nabantu baseZimbabwe izoyeka kanjani kanti wena ma uzathi uney'ngane zakho bese ubona sezidlelwa zingane zakomakhelwana njalo nje suku ngosuku mazithi ziyabizana ukubana asidleni sokuphekiwe zibona ingane zakomakhelwana sezithutshile asidleni sokuphekiwe ingane zakomakhelwana sezithutshile. Hayi ndoda awuyishiye leyo zinuka amakhwapha uzibuze kubana kanti koze kube nini.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Ngivusa laba abalandelayo eMalunku eLupane seMpholo. Ngithi ngivusa umama uNanhlanhla owakomaTshivovo. Ngivuse lo nkomo umdala uRJ owayesebenza esibhedlele seMpholo. Ngivuse lo mdala uSathula Ndevula. Ngivuse lo malume uMpholo Ngwenya osamthuliswa inyanga. Ngivuse lo mzawami uJabulani Ngwenya Ngivuse bonke abangaziyo emalunku emazwideni le kompofu lakodube khona le. Ngithi livuka njani? Selilima yini izulu liyana yini? Ngaphe kutswana hayi kungcono. Liyakhiza sibili. Abalima bayalima. Ngithi iChristmas idlala ngaphi lonyaka? Ngithi ngiyabonga imihlanhla amahlango wakwamajivovo koncube laphana. Ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu abelani izikhathi zonke alivikele kucorona. Ngiyabonga
sibingelele balaleli bakastudio 7, ngibingelele bonke labasakazi bakastudio 7. Mina ngiyamangala lapha bantu bakithi eZimbabwe ukuthi kanti njengoba kuhlala kukhulunywa kutwana kwakulwela umhlaba eZimbabwe, kuxotshwa amakhiwa ukuthi akulwela umhlaba, kanti lo mhlaba angiwubonwa ulwelwa ngoba kathesi uma ufuna nje wena ukuthi nana ngifuna ukuthi lami ke ngiyakhe okuyidumbanyana kwami laphayana, uzabizelwa inkalakatha zemali ukuthi vele awugwanisi le misebenzi yami khona kayikho. Kathi umhlaba lokunje ukuthi awulwela, awulwela ukuthi ube ngwabo bani, uphiwa bani lowo mhlaba. Njani imuli yeZimbabwe iyathengiselwa inkalakatha yemali? Uma wena ungathi kahle umhlaba lokuphela ungathi uyawuthenga, uyawukhipha lobo inkomo ezikwana 20 ukuze uyethenga umhlaba. Manje akuntshele kodwa ukuthi vele lapha kuyancindezelwana, bakhona kumele bethole, bakhona kumele bengatholi, sibili behlale bencindezelwe ngoba besazi ukuthi akula msebenzi, awula mali ozayithole, uyadala kuphela uhlupheke eZimbabwe lapha kuthiwa yilizwe lakho. Uthi ukuthi yilizwe labanye abantu, hhayi uzulu wonke. Kanti unganjani abantu nxa bevota beke bezama ukuvotela enye iphathi? Sibone ukuthi yona izasiphatha njani ngoba lapha hhayi singaphasi kwencindezelo olungazakaliyo. Uyezwa abaphathi bakhona beleke bephawula, hayi izami iyazapha, izami incindezela. Hayi bakithi, hayi asike sikake libheke ngelinye ilihlo ukuthi kwenzakalani lapha eZimbabwe. Asizondi iphathi kodwa sizondi izenzo ezenzakalayo. Akula mhlaba okungathwana wawulwelwa ngabantu kodwa uyowuthengiselwa ngemali ungekho uyigwanisa.
Ngathaba nxa odeyami ngabalo beke bizwe labantu besithi council, sikhathele shem, sikhathele ngoplanet dot, siyabhadala imali zakhona esizibhadala azikwani, wazibhadale emalini ayikwani. So asisakwazi bafuna senzela ayikwani imali esiyibhadala ayikwani, wazibhadale emalini ayikwani, uzozathi uthwala ibhadala oyala umlando nosolomoya dot nxa bethu beza umhlanga bezolithi dot ingcekeza.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi ukoma komkhathi okudale indlala kuyaqhubeka kweleSomalia lanxa nje izulu like lana kwezinye indawo. Umsakazo munye uthi iyaphambili imizamo yokulumathisa amagesi lokulungisa wonke umonakalo odalwe isiphepho ebesilamandla amangalisayo ezabelweni zeMelika eziyisithupha. Singene kudaba lweMelika. Isigodlo saleli lizwe iWashington DC izolo sibophise amaqembu amabili awabamhlophe abazonda eminye imihlobo phezu kodlame olwadalwa ngamalunga alawa maqembu kanye labasekeli bakamnumzana Donald Trump wePhalamende mhlaka 6 ngoZibandlela. Amaqembu la abalisa ele Proud Boys kanye lele Oath Keepers. Wona azakala ngokubandlulula lokuzonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Igqwetha elikhulu lesigodlo lesi u-Attorney General utshele intathelizindaba izolo ukuthi bafuna abasolwa bahlawuliswe imali ilanxa engatshongo ukuthi enganani. amanye amalunga amaqembu la avele aphakathi kokuthonisiswa ngamacala okuhlasela iparlamente emizameni yokuvimba ukungena kukamnumzana Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba owayengumongameli umnumzana Donald Trump. Iparlamente yona iphezu kophenyo oluphathelane lalolu hlakela njalo iphakathi kokuhlaziya ubufakazi ebuphiwe ngowayengumcebisi kaTrump umnumzana Mark Meadows. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Awumangalisi ukubona bebabophisa laba ikakhulu amaqembu lamabili awontamoni kukhuni laba balobandlululo iProud Boys lalaba abanye ngokuba yibo abafuqa kakhulu besebenza lo mongameli uTrump ukuthi baze bayehlasela mhla ka6 kuzibandlela ngo-2021. Sikubonile kusenzeka lokho, babonakala baphuma emapikitsheni. Ngakho ukubabophisa lokhu kuyikuthi bajeziseke bona uqobo lwabo. Kodwa ke angiboni ukuthi kuzabalimaza kanjalo ngoba imali izavela kulabo abanye babasekelayo, kube lula ukuthi bayikhiphe babhadale lezo nhlawulo ezifanele zibe khona ngokuba zifanele vele zibe khona ukuze kungaphindakali khona lokhu okwabonakala kusenzakala ukuzama ukuvimbela intando yombuso wabantu idemokhrasi.
Iparlamente layo iphakathi kokuphenya ukuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump laba. Ubona izala nkomoni kulolu phenyo?
Uphenyo lolungeke lulethe inguquko ebanzi kakhulu ngokuba iMelika ihlukene phakathi ngokombono. Kulalabo abakholelwa bengakosokudla sezepolitiki, lalabo abakholelwa bengokwesekunxele kwezepolitiki. Inkolo zabo zisasondelelani njengalokhu ezaziyikho khona. IMelika yayilabantu abaningi esenta, lokho kuthiwa yi-ideological center, yayilabantu abaningi abangama-independent. Kodwa ngokuya kwesikhathi sokusiya abantu bezigebhela beziweldela endaweni abakuzo bengafuni ukusondelelana labanye, uphenyo lolu luyakwenza ukuthi bahlukane ngokombono ikakhulu. Angeke lubasondeze ndawonye vele noma sekutheni. Kuzadingeka okubanzi kakhulu ukuba iMelika ikwazi ukusebenza ndawonye, babambisane, bangadonselani ngendlela abadonselana ngayo. Kanti ke futhi uphenyo lolu luqakathekile, lufanele lube khona ngokuba nxa lungazange lwenziwa lolu phenyo, usengabona ukuhlaselwa kwephalamende kanengi kusehla kusiya kuma-states kuze kuyefika khona le kuma-county.
Amaqembu alobandlululo la siwabonile kuminyaka esanda kwedlula ayakhula ayandlondlobala njalo aba lesibindi sokuvela nje emphakathini. Kukhona yini okungenziwa okungawaqeda?
Lokhu kubonisa ukuthi iMelika kayimanga kahle kwezepolitiki ngokuba ungakhangela amazwe amaningi entshonalanga. Laba bantu abalobandlululo bayacatsha, benza imisebenzi yabo ebusuku. EMelika baningi kakhulu, amaqembu akhona saba maningi kakhulu ahlomileyo okunye okumangalisayo. Uyacabanga ukuthi ngumbutho welizwe, kanti ngabantu abazimele. Ungahlanganisa-ke inkolelo lezi zabantu abalobandlululo besokusiba lula njalo ukuthola izikhali njengalokho sikubona kusenzakala eMelika. Uhlanganise ukuhlukana kwemibono kweMelika, uhlanganise kwethusela, kuba lengozi enkulu ukuthi kuzahlala kusifa abantu. Ngokuba njalo kakupheleli kukhona lokho kuphela ukuthi bakholelwe ezintweni lezi ezingaqondanga, kodwa babuya babe lezikhali zokubulala abantu. Ngakho-ke iMelika kuyafanele ukuthi iqinise imithetho, ivimbe labantu abanjengalaba ngokuba akuhambisani lamalungelo abantu. Akula muntu ofana abe lelungelo lokubulala abantu, lokubandlulula abantu, kuthiwe lilungelo lakho nxa engafuni abanye ngabafuni. Ayisiyo indlela eqondileyo yokuphila leyo.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. IBhilitane yesula imigoqo elukhuni ebiyifakele iZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ibandla leMDC Alliance lithi impi ekubandla leMDC phakathi kukaMnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe uNkosazana Dokozani Khuphe ngeyomdeni engangenwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.